Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezokhetho luzaqatsha abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu, 130,000, kukhetho oluzayo. Ukungavumelani kumanyano we-MDC Alliance sokwenze ibandla leZANU-PF lahle lazitholela izigaba ezine lona ukhetho lungakaqali.
Kodwa ukusuka ku-MDC Alliance kasisuki siyafela khona. Sesifana nje lomfazi othi hayi ngihlalela abantu abami.
Sihlaziya udaba lokuthi abesifazane bengafuna ukungena kwezombusazwe babizwa ngamagama ahlambazayo.
Sisingathi siyakhangela nje into eseduzane. Nanguyana umongameli u-Ian Khama weBotswana, ngumuntu esilisa kodwa ubuse ilizwe leBotswana ngendlela enhle kakhulu, enjalo engajadanga.
Lamhla siqala uhlelo lapho esipha khona abafuna kuncintisa kukhetho oluzayo ithuba lokwazisa abalandeli babo ngomhlahlandlela womkhankaso wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi luzaqatsha abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu, 130,000, kukhetho oluzayo. Njengokusemthethweni, abantu laba kumele babe bevele besebenzela uhulumende abafana lamatitshala. Leli nani likhuphuke ngokuyisilinganiso esingamathumi amabili lambili ekhulwini, i-22%. Lokhu kutsho ukuthi kuza kuba kulezisebenzi ezilithumi nga-polling station inye. Ukungavumelani kumanyano we-MDC Alliance okwenze ibandla leZANU-PF lahle lazitholela izigaba ezine lona ukhetho lungakaqali. Esigabeni seMathebeleland South kubikwa kulabadinga ukuncintisa kusikhundla samakansila abane abebandla leZANU-PF abangene bengela obaphikisayo, okutsho ukuthi sebemelele nje ukufungiswa ukuthi babe ngamakansila. Kuthi esigabeni seInsiza North, obemele iZANU-PF umnumzana Faraita Rubinga uzangena edale ngoba eswele omphikisayo. Lokhu kubangelwe ukungazwani kwabebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa labanye babo abakumanyano we-MDC Alliance. Kwezinye izigaba sekulababili abamele umanyano we-MDC Alliance abazancintisana bebodwa sigaba sinye. Siqoxe lomnumzana Albert Mhlanga, omunye wabakade befuna kuncintisa bemele umanyano we-MDC Alliance kodwa kwehlula ngenxa yengxabangxoza ekumanyano lo.
Ye, okokuqala ngiza kutshela ukuthi ubaba uChangrai engakabhubhi wasibiza wathi kungcono ukuthi sincintine sihlangene. Nxa sihlangene silomsoco, ngoba nxa sidividene kasiqhubeki siwina election. Watsho ukuthi kuyamcolula ngoba izikhathi eziningi sinahlala siwina siye parliament yena engekho njengopresident. So wathi kumele sihlangane. Ekuhlanganeni kwethu sasesigabelana ukuthi laba abebandlelindi bazathatha amasithi angaka lalaba angaka, konke lokhu sakuvumelana. Sasesikhetha njalo futhi abazamela izigaba lezo ama-parliamentary seat. Mina ngingomunye wakhona njengoba bengivele ngise kwakuvunyelwana ukuthi siyaqala ngalabade besephalamenti, yikho-ke iphumo labayinika i-PDP ngoba mina kade ngisephalamenti. Kodwa sithe sisinanzelela nxa sasiqhubeka senza ama-rallies ethu abemakhulu kakhulu asekhuthaza abehlangothi elikhokhelwa ngubaba uChamisa, wasebona kungcono ukuthi azivele yedwa, kasasidingi. Yikho-ke engasasidingi njalo kasasidingi nje noma i-CDA eyodwa. Lokho ukwenze sokusele nje 2 days ukuthi ingene kunomination court basebe khuthaza ke omunye lo engangisebenza la ehofisi yami separlament engu parliamentary assistant ukuthi lawe ngcintisa ukuthi uyangcintisa nalomhlanga yikho nje ubona kuma primary bazenzela bodwa nami ngingekho banjela ukuthi sengiluzile kanti into nje eyayisiplanwe kudala yikho ke sesihlangana sesazisa lapho sokukhanya ukuthi akasiphi masithi sokusele 2 days yenomination court ngananzelela ukuthi elami ibizo lalo likhona elalo la unkazana lalo likhona ende bazimisela ukuwasayina omabili ukuthi sihambe sonke siyiphathi inye siyencedisa sinjalo yikho ke ngokubona kwami engase ninanzelela ukuthi kuyayangiswa lokhu ukuthi siyiphathi inye siyihamba sibabili yikho ke ngase khipha ke elami iphepha udayi kangiqhubeke lo as long eyamela iphathi kodwa okunidanisileyo enomination court ngithe nyangena ngabona futhi abaningi futhi basayinelwe isemphathi MDC alliance basayinelwe ukuthi bonke bancinise nga-2 okuyikho kwakusolwe nguthwangelayo ukuthi kuyadivide ama-votes manje-ke khathesi bakwenze kwesi-ke ngoba ama-votes adividwa ngabakhokheli bethu besayinela amakhadi ukuthi ame nga-2-2 okuyukuthi kwese sikhathi nasokusidanisa ukuthi bazimisele ukunqoba kumbe bafuna nje ukuthi ibandla lezano lisigabhele yikho-ke ngibona ukuthi hhayi yekela uthuli uthuli lubambe lapho luthe luzanyikama khona lathi lapho esizabona sisenze njani kodwa ukusuka ku-MDC alliance kasisuki siyafela khona sesifana nje lo mfazi othi hhayi ngihlalele abantu abami thina-ke asiyihlaleli ngoba MDC alliance ngeyethu weza ngiseparlamente kumbe kangikho eparlamente yinto yethu esayijhilwa ngubaba uThwangirayo
manje kwezinye izigaba zelizwe liphiwe yini izihlalo njengebandla
bekungasaphiwa laphana besekuthathelwane ngabe uyikuphiwa besingasoze siphiwe lutho ngoba uyakunazelela ukuthi labo futhi ukhangele eBlawe South bona bebodwa be-MDCT bafilda be-MDCT ababili okutshengisa ukuthi vele thina sicane inguliwa ngoba nxa kunganjalo ade bezakhetha oyedwa wakhona uzananzelela futhi esiza North ngenxa yokulwisana okube khona isikhathi size saphela ngiyakutshela besilala ngama-1-2 kulwisana kwehluleka nje ukuthi umuntu esuke eHarare enjani efield cardent izanu yazingenela thina singekho lama-councili indawo eziningi ematopu bangenile nje thina lokhu esinjani sigxukagxukana kudanisile kakhulu ngoba ungakhangela omunye ademele ukuthi beu kansila u-Edwin wepartyethu ugijime ngemota elanda isignature emaswingu emaswingu khona isignature besizisayinela thina ngezo indlela zonke omunye unanzela ukuthi ade sayinela bakubulawa ngogabhuza osebhinga omunye esemaswingu so ukuthi usuke ebhinga uyesayinela isignature yodwa uphinde usuke lapho uye emaswingu ufica ikhothi sivaliwe i-example eright ngusanipiri usanipiri ungene ngama-6 sokuvaliwe wavalelwa phandle ezama nje ukudinga isignature ukuthi asayinele so laye usele phandle kube nzima sibili kodwa akasisuki kule indawo ngoba yikho sesifana nje labezano abantu unkomo wabajiya kuzami lanxa nje sizulu thina kule kasisuki siyafela khona
uphulu-ke yena ungenile
ungenile kodwa ungene nzima ngoba beseke bazama sibili ukuthi hhayi ama-seated kufanele anikwe labo abakuthiwa i-patriotic front le ikhokhelwa ngumdiniri kodwa kuyazi kunzima lapha ngoba phela izanu kayela support kobulawayo kodwa le ndayi baatholile sibili ubiata nyampinga nguye ngikwaziyo ukuthi waye ekuzanu usilile sibili ungenile under MDC alliance labaningi nje ama-MPA engikwaziyo waye ekuzanu bangenile nje kalula-ke labo-ke basayinelwe kalula
balo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabakade befuna ukuncintisa bemele umanyano we-MDC alliance kodwa kwehlula ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 lekobulawayo kunjalo nje ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube
ngendlela okwenzeka ngakhona bavele balenjongo yokuyidiliza ngokuba indlela okukhethwe ngakhona laba abazancuntisa okhethweni kayihambanga ngendlela efaneleyo kube lobugebengu obukhulu kwaba lokudlelezela okukhulu kwabonakala abantu akade befanele bancuntise ngokwesivumelane se-alliance sebelahlelwe khatshana le kwathutsha laba ababekade bengekho akula ndlela yokuthi ingaphila nxa ingaphila i-alliance iyabe ivele izadliwa ku-election ngoba phela bazangena bebaningi okhethweni kube sekusenza ukuthi ibandla elibusayo nje lizihambele kumbe amanye amaqembu kuka-alliance azuze
kungakubangelwa yini lokhu njengoba besizwa bekhuluma ukubana sesibambene sifuna ukuthi sibambane kodwa sekusika ku-nomination court sokusitshintsha kungakuyini okubangele khona
zimbalwa izinto i-corruption yokuqala nje ukuthi abantu sebajwayele ukuthi nga uthembisa into kawuyenzi kawuthe kawuhambisani labanye ngendlela esegcekeni ngendlela ebalulekile. Okwesibili ikuthanda nje umbuso ukuthi yimi kangingene mina abanye basele ngaphandle. Kanti okunye nje okugcinayo vele abantu babengathandani bahlanganiswe yikuzondiza NPF. Uyabona umthado wabantu abalentukuthelo kawujwayelanga ukuhamba ngendlela efaneleyo uyakhupha phambili ngokuba nxa ngabe behlangana besilwa lo munye besemfundane besilwa lo munye kujwayele ukuthi kudilike. Kodwa akula muntu obekhangelela ukuthi kungenzeka kanjela ebonise ubugebe ngobukhulu kangaka.
Bakhona bathi umkhokheli womanyano lo umnumzana Nelson Chamisa uvele lisiko lakhe akwenzayo khona lokhu ngoba uke wakwenza phambilini lapho azagcine anqotshwa kukhetho lokuthi adinge isikhundla sika nobhala jikelele webandla. Ubona ngani umnumzana Chamisa engabe elesandla yini ekubhidlikeni lokhu?
Hayi, kangilapho fakaza angahlangani lakho okugcweleyo okungivezela yona leyo nsolo. Kodwa kuzavela ngokuya kwesikhathi ukuthi kanti vele kuhambe kanjani. Wayesikubonileyo yikuthi sekucacile ukuthi yona umanyano lo i-alliance le indlu yakhona isidilika. Ngesikhatshana nje iyabe idilikile kumbiza phelele okhethweni isidliwe ngokuba nxa ngabe kulento ukuthelwe ngaka abantu ababefanele bancintise bebekweceleni kwenza kube nzima ukuthi ibandla linqobe okhethweni.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani lokhu kungabangela na ukuthi ibandla lezanu PF ligcine linqoba kungela runoff njengalokhu kade ukhangelele?
Kuyabangela yona leyo nto ukuthi linqobe kodwa ayisozanu PF kuphela, ngangikhona amanye amaqembu ancintisayo lawo aba lethuba elikhulu lokuthi ancintise anqobe endaweni zona lezi zile alliance nxa yona isihlekeke phakathi. Kodwa engibona sengathi zavuna kakhulu kungaqhubeka kunje yizanu PF yiyo engagcina ithole ukhetho nje kungazange kwaba le runoff inqobe.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethe ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Obemele unkosazana Thokozani Khuphe emthethwandaba wabazancintisa kukhetho owe-nomination court unkosikazi Priscilla Misiya Irambu imushonga neviki edluleyo umangalise abanye ngokuya kulomthethwandaba egqoke isembatho esilotshwe amagama athi Kikita. Lokho kulandela ukuthukwa okwenziwe unkosazana Thokozani Khuphe ngabanye abacatshangelwa ukuthi ngabecelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kesizwe amazwi kaMisiya Irambu imushonga.
Okwakhathesi siyabethula ukuthi ngalokho kokuthethisana ngakuyama khonokho ukuthi nxa umuntu engumama athi angazama ukuma abesetshela izinto zokuthi uyisifebe. Njengobana ubona nje ngigqokile i-t-shirt lethi hashtag MeToo itsho ukuthi mina lami nxa lisithi uKhuphe liwule lami ngilihule futhi. And nxa kusitsho ukuthi lizasithi ukuthi umama angangeni kwizinto zepolitics lizabe limuntu lingule, hayi thina sizazigqokela sizitshele ukuthi singamawule kodwa singene kupolitics zangkhona. Kodwa lokho kokuthi kuthethisane kumele kume, umuntu kumele azimele ngokuthi yena umeleni yena ngokwakhe kuyinami lakwenu, yikho esikukhangelelayo.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi Priscilla Misiya Irambu imushonga ekhuluma ngeviki edlulayo. Sixoxele sakhamuzi sedolobho leLondon umnumzana Difa Wajabi Bango odabuka eZimbabwe. Saqala ngokumbuza ukuthi kambe bonke abesifazane abafuna ukungena kwezombusazwe bengendanga bayahlambazwa yini?
Mina ngibona ngathi inkulumo enjalo noma abantu abayenza into efana naleyo ngabantu abangakatshintshi noma abangakaguqukiyo from indlela impilo noma izinto ezizihamba ngakhona kathesi. Ngabantu abaphila ku-Stone Age impilo leyo yakudala. So into eyiqiniso nje ukuthi umuntu nxa engayendanga kwesinye isikhathi kuyakungasikuthi kungenxa yakhe ukuthi ufuna ukuthi kube njalo noma ukuthi engayenzi.
sisingasithi siyakhangela nje into efeduzane nanguyana umongameli uyenkama weBotswana ngumuntu esilisa kodwa ubuse ilizwe leBotswana ngendlela enhle kakhulu enjalo engajadanga so ukuthi umuntu ngowesifazana noma ngowesilisa as long ukuthi nxayengela mfazi akutho ukuthi umuntu sofanele athethiswe ngoba uyabele izizathu zakhe esingazaziyo thina ezenza ukuthi abe kuleso simo
kodwa khona okukhulunywe ngunkosikazi Misi Hayirambwe njalo waze wagqoka isembatho kade selotshwe ibala lona leli alikhulumileyo ubona ungani kungayenzani kakhulu emphakathini weZimbabwe abasoze bayekele na ukubasekela sebebona sebezibiza ibizo leli
bazayekela kakhulu ukubasekela ngoba laphana batshengisela indlela esobala ukuthi bona ipolitiki siyazi ukuthi ziningi indlela zokuthi nxa ufuna ukulwa nabanye abantu ngendlela ngepolitics zikhona indlela ongazisebenzisa kodwa indlela le esibone isetshenziswa ngumisi Hayirambwe yindlela etshengisela ukuthi yindlela engela mfundiso ebantwini bakithi nxa singalokhu sihlabela indaba yokuthi kulamahule elizweni lakithi kusociety yakithi abantwana abancane bafundani lena yinto embi kakhulu esifanele sicriticize ukuthi sifuna ama-politician abe yisisekelo ama-politician abe yi-example ebantwaneni bakithi lokhana kuyinto engalunganga nje kancane
yinto esengqondweni zabobaba kuphela yini kumbe bakhona labo mama abacabanga njalo
nxa sisi siyakukhangela into le sibona ukuthi kathesi yinto kudala sasicabanga ukuthi mhlawumbe kwakuyi-language mhlawumbe engakhulunywa ngabobaba kuphela kodwa kathesi nxa sisi siyakukhangela yinto esesibona ukuthi labanye omama ababe befuna ukucekela phansi isithunzi sabanye omama sebekhuluma inhlamba abangasazikhangile yiyo ukuthi zile mgomo noma mhlawumbe ziphelela nga sebekhuluma njana noma yikuyini besenzela ukucekela phansi isithunzi somunye umuntu ngibona engathi kuyinto engalunganga leyo ngoba eza ama-politician ama-politician ngama-role models abantu bakithi nxa bengama-role models kufanele ukuthi batshengisele ukuthi i-leadership yabo injani i-leadership yabo ingicela njani nxa siza lama-leaders azabe lokhu esakhuluma inhlamba ezinjalo ecekela abanye abantu phansi kuyitshengisela ukuthi ngabantu ababe sebeswele into abangayikhuluma ele phansi engatshengisela ukuthi bayenelisa to motivate abanye abantu kodwa nxa usuka usiyahlambalaza omunye umuntu ongumama lawe ongumuntu ongumama ngibona ngathi laphana wena onguwose ukhiphe inhlamba ngosu uzikhiphe ithunzi kakhulu
alo-ke ngumnumzana Difa wajabhi bhango isakhamuzi sedolobho le-London edabuka eZimbabwe singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhokheli webandla eliphikisayo kweleturkey usalahattin demitras wethule amazwi akhe okukhankasa esejele phambilini kokhetho olukhangelelwe kwenziwa ngeviki ezayo ngesikhathi idale le-house of representatives elemelika lilungiselela ukhetho lomthetho wabokuza uhulumende kamnumzana donald trump usezivikele kunyathelo lokwehlukanisa abantwana labonina ababanjwa befuna ukungena kulelo lizwe okungekho emthethweni.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Lamhlanje ke siqala uhlelo lapho esipha khona abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo ithuba lokwazisa abalandeli babo ngomhlahlandlela womkhankaso wabo. Umqalisiziba ngumnumzana David Ndlovu oyebandla lezanu PF yena uzancintisa isigaba senkulumane.
Ya ngaphumelela of course my primary ngangena ngicontested but ngangiyinominee until Thursday and because ngibe official candidate. Uba uba official candidate after nominations when Julie nominated a Ted Gold who approached Zach. Before then many party nominee kathese ngiyiparty candidate so many skills ukungena ke umkhankaso abantu abakunominatile yibafanele baqine kukhankasaleni
anti ye ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini okuthembisa uZulu nxa unganqoba kusigaba sakho
ya sandi into engiyithembisa uZulu mina ikuzama ukuqondisa izinto ezinakala elizweni okuthi abantu abasawazi umehluko phakathi kakhansila lo-MP. Abantu sebesithi bafuna ukhansila zabuya nama-project and ama-MPs asehamba iparlamente bathi bafuna imali. Mina ngifisa imali liyana iye local authority, iye ku-local authority. I-developmental organ in any country, local authority, not individuals. Hathi lokho kwenziwa ku-council, abantu bathona belayelile endlini ke-council, be-cut on council. U-council as a policy maker, you cannot formulate and implement your own policy. So mna ngifisa ukuthi siyekwenza izinto eziqondileyo, siqondise imithetho, whereby as representative of the people, nyeba liqinisa ukuthi i-executive, which is government, is actually accountable to the people who are elected. Sishiyelo kuyena ukuthi abantu kuthiwa they are ruling. People are, they are not ruling, they are governing, and they are governing on behalf of the people. If we are interested in good conditions.
Bakhona elingabakhumbula elincintisana labo kusigaba senu?
Sing 15, of which the current MP Children's Fund is contesting. Kulo David Moyo, kuthiwa ngwe Rainbow Alliance, kulo Phule, we MTC Alliance, ibe ngibakhumbulayo. Ndawukuthi kanti bengiza abanye abantu kathi sabathe bona sicela ukuthi simele council MP into esiyifunayo bathe baneyiphepha umye wanje sifuna usifakele i-tower light laphana. Ngase ngibuze kathi manje mina ngaze ngifake i-tower light laphana ucouncil usezofakana. Politics yeZimbabwe ifanele kube siya-adopt-a i-government ukuthi ngoba ithi ama-MP sibasole irrelevance. Because the city babuya nama project as if they are representing themselves.
Siyakufisela
inhlanhla. Thank you.
Okay, baba.
Ngiyabonga. Thank you, baba.
Lo ke ngumnumzana David Ndlovu ozamela ibandla lezano PF kukhetho lokudinga umeli wedalela eParliament wenkulumane. Siyaqhubeka ngabafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Lawe nxa uzancintisa ufuna ukwethulela uZulu izithembiso zakho, sithumele inombolo zakho.
Igama lami nguStanley Torima. Ngifuna ukuncitisa kuma-elections lawa azayo mhlaka 30 July inkubanja le-MDC Alliance elikhokhelwa lo mnumzana Nelson Chamisa. Ngiyabe ngikondesta ku-Ward 18 eDete.
Kuyini okuthembisa izakhamuzi zalapho ofuna ukuthi uncintise khona?
Izakhamizi zeDete inyazi ngiyazithembisa ubukhokheli obulokuhlakanipha obuleqiniso. Ngiyathembisa ukubasebenzela ukutshintsha isimo sedethi. Uyakwazi kanti ukuthi idethi iseduzane lama-resources elizwe. Ilizwe lingalibizwa ukuthi iZimbabwe, alike lingabizwa ukuthi iZimbabwe lichiya iWange National Park phandle. So kunjalo ngiyafisa ukuthi ngitshintshe kule location lwedethi olubizwa ukuthi umthuya. Imthuya le imfuna lami ukuthi ibe a new look Mthuya. Since independence lokho abantu besetshanini basemadakeni ezinye ezindawo engifuna ukuthi ngibone ukuthi ngizasebenza sadalala ukuthi ngitshintshe isimo semthuya. Lokhu upgrade indawo ezinjenge-sewage abantu balokho beyanda. So all those things they've been done isikhathi sikaSmith. So kumele ukuthi lako kube kutshengisa ukuthi hhayi sihamba ndawonye njengelizwe njengabantu beZimbabwe.
Kunguye ophethe isikhundla sona sofuna ukusithatha okwamanje. Ngoyeliphi bandla njalo ubona ungani kuyini okwenziwa uZulu akhethe wena kulokuthi bakhethe yena?
Okwakathesi umuntu olesikhundla lesi ngowezanu-PF. Kungayenzakala ukuthi ngesinye isikhathi wayehluleka naye ukuthi enze abantu bengakukhangelela kumele ukuthi kuyenze nje umuntu oyabe emize esithi ngukansela ngenxa yokuthi ngokubona kwami engxenye wayiswele i-support from ibandla la elamkhethayo because ukuthi uzokwanisa ukuyenza lutho lonke luyabe ulu-em okuluyenza kuyabe kudependa ngokuthi uyaluthola yena umsekelo from ama-supporters akho because siyakwazi ukuthi amandla ehlandla asemanzini. Kunjalo futhi amandla esikhokheli akhona kuma-supporters engaba wayehluleke ukuthola i-support umele ukuthi ayithole kuma-supporters kubasekeli bakhe kuze kuthi enze ezinye izinto. Uyazi ukuthi kupolitics isikhathi esiningi abantu bayakhangelelana phansi bayabesolana solana So anke nga point ukuthi ano wife leka nga ukuthi akwazi ukuthi awumele ukuthi aliyenze but ngibona ngathi waseru sekero from abasekeri bakhe.
Hayi kuyezwakala sikufisela inhlanhla.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu nyabathembisa sibili ukuthi hayi bazabona ukuthi ibizareli liyagijima ngizagijima ukuthiwayo ngizagijima kuze.
Alo ke ngumnumzana Stanley Dorima uzancintisa kukhetho lokudinga ukansila wedede. Lawe nxa uzancintisa kukhetho siyakupha ithuba lokuziveza emphakathini. Thumela inombolo zakho ku +1 202 465 0318.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Soke ingoma ivela kuNtombi Ndala uSandra Ndebele sigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lengoma yothiwa ingoma singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhona. Ugatsha lwezokhetho luzaqatsha abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu i-130,000. ukungavumelani kumanyano we-MDC Alliance sokwenza ibandla leZANU-PF lahle lathola ezinye izigaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ntambama ngo-7:30 igama uChris Gande.